Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemtshina engasebenzi kuhle esitishini sewange.
Hleli sikhulumisana labo all the time bezokhulumisa nalama residents ukuthi besijele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Bondongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala benakekelwe canikezwe ithuba sosigebenga asomuntu olembali embi umuntu ozifundiselayo.
Wezemidlalo sixoxalo wake waba ngumdlali webhoso uJesse Kapenya.
Abazekele eboreni ibora you can make a living out of it, they make their impact. Ababephumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni, ibhora yitalenti oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange, njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagetsi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi lulithwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye namabhizinesi. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bachona bengena amagetsi hambe ekuseni ngo-5 aze buye ngo-12 ngo-11 every day. And akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo, ngoba akuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi ngokuchaja amafoni nje kuphela, lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachona behleza abantu emabhizinisini. And sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama-investors. Ama-investors, they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini. And amanje njengama-fridge abantu abawelidayo njalo sikhangele lama-fridge abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini. Kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa, but hayi explanation yakhona. Basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile ewange, ukuthi ilunga nini. And kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabo ikhala ngokuthi izesa nxa ingekho abakwanisi ukuthi bepampe amanzi uwafaka kuma-reservoirs. So kuya-affecta kakhulu. Njalo angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba ngesesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze eyokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama-stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sihleli vele sikhulumisana lawo ama-stakeholders anjengabo zesa lawo, uBulawayo City Council, wonke nje ama stakeholders akhangelane le ntala kahle yabantu. I problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu, bakhala ngokuthi eCaribbean Valley amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo le wange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelela ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane, ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba linganiyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo, i-plan yabo yikuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemchavezi balethe koBulawayo. So nge parliamentary visit ebikhona ebizocheka ngesimo samanzi, kuvunyelwana ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswa ama-pipes aletha amanzi koBulawayo asuka emchavezi. Ngiyawuthi yiyo idamu elingani lila amanzi okwamanje. Kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line, njalo i-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, beripote ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Themba kuye moyo isikhulumelise ARTUZ.
Thina njenge athuzi sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe amvotele laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe ukuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHondongwa olilunga lethu le-ARTUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni sesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelelwe ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokuba evakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapho ahlala khona, lanxa ehanjiswa ngezimota, useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokho.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni awo ukuthi bekhululwe lapho.
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuka emakhaya, kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo, kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende, uyisitha seZANU-PF ngqo. Ngokunjalo ke amagqwetha asenza umsebenzi omkhulu, lokho eqhubeke senza umsebenzi omkhulu, kodwa ngenxa yokuthi thethwandaba wethu sowathunjwa, kulutshwana abangakwenza, kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle, bathole ukuthonisiswa bevela emzini yabo, bathole ukuphathwa kahle. Sithi ke thina icala liqala kodwa umuntu nxa engelacala liqala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beamvoteli impindamuva ingozi yiso isicebiso engasinikeza
lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanu PF lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngathanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikhethele amaletha lokuqhubeka kuhle kakhulu la sibone ukuthi dawudawa umjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni kodwa sithanda ukuthi kunazeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuhlabisa abantu so ngezinye indlela ngumuntu wona u-appeal to ama-emotions abantu ngumuntu owaza kube kwazi ukuthi engenzani kodwa kwesinoli sikunazele kakhulu ukuthi injongo yabe yakuqala kuzaba yikubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-Democrats so usengenza loba yiwuphi umthetho abumbe loba yiwuphi umthetho asayine loba yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okwade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise Themba njeza kunanzela ekukuseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayi-best so athesi kungaba njalo
abanye njalo bathi imithetho yemelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions okokuthi obusayo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufake yakhe imithetho engakhwabithwa ngabaningi.
Khonokho yinto kade siyikhule sikwazi kodwa-ke singakunanzela okwenziwa ngu-Trump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto yayingadayiyenza kale Amerika. Njalo siyakunanzela ukuthi i-Amerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibone khona umuntu engene espektha ngama-wind esenza lokuyala lokhana futhi kuqakaza ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthiwa ngama-developing countries abantwini abamnyama kodwa sikubonile kusenzakala khona kela kutshengisela ukuthi lanxa i-Amerika lama-institution esithi a-strong ukuthi umuntu ngaze angene but ilandela izinto okuyakumele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-Amerika kale ukuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu singalandele khonokho okufakwe phansi kodwa i-Trump wakwephuta kumbe khona ku-Trump watshengisa ukuthi i-Amerika iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakani so lanxaku lama-strong institutions kodwa-ke sebengakwenza khonokho ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwenzayo iphikiphikezasibona ngalona nyama so kwaveza sokale ukuthi hayi hayi i-Amerika lilizwe labantu so bengabantu belaphuka imithetho ngesivumo kadlandiwa ngeke kudala khona li-Amerika athi yazi iyi-mother of i-democracy kumbe yiyo sibili etengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani kodwa u-Trump kwephulile konokhonoko so umbuso ka-Trump akula muntu ongafuni ngathi lokhu ngiyaphazi ukuthi angazala kwenza engenza loba kuyini u-Trump so abantu bahlale bekwazi loba kuyini embuso ka-Trump kuyenzakala
lowo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina masiko
kwethu.
Sigcina masiko kwethu.
Lingalinjani zilukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Kululeko Gobalanda Mathe. Umlondi wembali zesintu. Gobalanda nyawabukela kuhlelo.
Dube ngabe linjani labalaleli?
Siyalathi siphilile. Akusitele Gobalanda. lapha siyabona ukuthi uphathisa nyathi udlule emhlabeni abantu bazamkhumbula ngani sibili
ube mucabanga ngoba uphathisa umlondi wembali njalo futhi ebengutitshala kithi thina into esakhulayo mhlawumbe ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa besithembena kakhulu endaweni ezifana nemhlahlandlela indawo ezifana labogadadi ophuphu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ukuthi kulama-research owadingayo ngendaba zesintu ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo
ye manje njengoba setshonile-ke ubaba unyathi pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi
ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima besinabadala abafana labo baba uPhonti Mhlanga nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile so sokufelele kithi thina intsha kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine sibambe kulapho osithiye sikhona noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu nathi sokusala ukuthi manje sisale sidonsana nabantu abafana nabomayibongo onkana abantu abanjengabona lapo
ye siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubaba unyathi odluleyo pho uzawubamba njani usuku wedwa khona
ube kunzima kakhulu because ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu ubebhala izingwalo ngicabanga ukuthi uzifika boma-50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa ubengaveli ebhale ngoba exoxele kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni cabanga ukuthi 5 months back kuwahamba zozwafika ezambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini yikho lokho okutholileyo noma cha so sokusalele kithi ukuthi sikwenze sokufanele lathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo muva njengokubaba uphathisa bebhale izincwadi ukwenzela ukuthi kwezomlando bonke ababhale izingwane bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba ukuphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa uyahamba efika khona afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezeke endaweni leyo makukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalala khona inkosi yobhengula ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezibalele zimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedukula khona so ufuna umuntu onjalo so uyouthi especially kithi thina umayibongwe labomathemba yikho kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame uhambe sifike ezinyathelomizi lapha kuphathisa kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history oyenza i-research njalo ofundisa abantu bafokasa kuye kakhulu so wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa abantu basala belahleka besiya khona lapho besiyawela kulowo mgodi so ba uphathisa sizohlala simkhumbula nokuthi futhi singawayenzi amaphutha sihambe zeke entweni efana la yena lena kade hamba kuyo
ye gqiba khonapho ngamaphitshane kakhulu
mina engakutho babu uDube ukuthi endabeni zomlando wakhe kuyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isitrifu baningi kakhulu abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance so kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle singathatha ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa nyathi sehambile ubaba uKhonti sehambile sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi ukwenzela ukuthi abantu sibaphakulele okuyikho khumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo
ye lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gobalandla Mathe ingcwedi kwezembali uyazilonda kakhulu imbali zesintu sibonge kakhulu Gobalandla ungadelwa kusasa ba
ngiyabonga ubaba uDube
hhayi simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olubhalisemoyeni ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
lilalobo logogo khangela ezinye ziziyawagcina amasiko khangela amanye amazwibayawagcina amasiko
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inima ka 3 leka 4 ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokhawuleza sibone ukuthi kuthiwani kufundeka kanje verse 3 Kepha isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 Ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi kepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ngelangaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitshele nihlala kahle yabantu abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni laba abagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi abantu sebagcwala ukuthi ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhazi abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawutshiyeleyo batshiyele izinja ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukuthi ngasoza kuqede nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi uJehova uthi ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo ukuthi lo mazenza lezo zinto lendlela lezo ahamba kuze uyazazi uNkulunkulu abesekutshela thinta unembeza wakho lanxa usisithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle abantu ngikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa baningi abantu inkokhelo ezijiyeneyo abaphathi bemisebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labonabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela emanza indlela zabo ayisizo nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe mbelo kodwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane akula kuthi ngubani iningi labantu indlela sezizimbi abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakho ezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi lalela ungakhombi omunye ngomuntu khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova uthi buyelani kimi lami ngizabuyela kutsho njalo uJehova labo abazimiseleyo kabavume babuyele kuJehova naye uzabuyela kuwo impilo ibe yimpilo ebusekileyo. Asikhuleke baba thixo engcele, sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe ukwenzela ubana lawo ubuyele kithi ngojesu nyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo, uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya asizweni ingxoxo yakhe.
Ngesikhathi sakhe wayevimba imuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare, but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo le-primary. Kwaya ngahamba la ku-secondary ngazoqalisa ukudlala, ngazodlalela Young Blood, i-team wenye isemagulikwe. Nosuka laphana u-Young Blood, i-team yenye ama-juniors. Nasenisiya ku-corrugated. Ngithe ngisuka ku-corrugated, nasenisiya kwa-Highlanders.
Esadlala u-Hawker, iqembu lephosa lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League. Bethatha le nkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala kwa-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina. Sukusela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship yami S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bengathatha umhlala phansi bazithole bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDezi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze Falcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni, bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena lo mdlalo wenguqu bazehlonza ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuHawker. Igama lami ngiyenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Yesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yeZSICT ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi. Kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo, umnumzana Ronald Hondongwa ugogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare, la malunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.